siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 22 ngombimbitho 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba seZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla lilanga lokunansa amalungelo oluntu awukuthola amanzi ahlanzekileyo awokusebenzisa iWorld Water Day eZimbabwe lilokhu libhekane lohlupho lo ekuthuleleni abantu amanzi eneleyo. I-Council yakoBulawayo ithi siqalisile ukukhulumisana le umguza Rural District Council iphathiswa nguhulumende ngokuthenga umhlabathi eliwudingayo kulindawo.
But kulezinye njalo indawo eziwumguza okufanele ukuthi aluba zikhonapha kona singoBulawayo ukwenzela ukuthi indubo lezi zingazaba khona. For instance, kule emthunzini.
Inhlanganiso ebona ngezemidlalo yenguqu ezifa ithi iqhubeka ibhekane lohlupho lokusilela kwemali.
Labantu abaningi esilesikweleti zabo, isikweleti zabo yi-6 million, sezazihlale ziku-4 million kasi. Abantu laba babuya ngoba ngenxa yokuthi lathi abo singabhadalanga. Babuya bathatha into zethu. Kodwa futhi thina ayisikho okumele kwenzakale.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lamuhla lilanga lokunansa amalungelo oluntu awukuthola amanzi ahlanzekileyo awokusebenzisa iWorld Water Day eZimbabwe lilokhu libhekane lohlupho ekutholeni amanzi eneleyo. Asizweni okuningi ngesimo samanzi elizweni kungxoxo untungameli inkomo weStudio 7 ayiqhube loCouncillor weGwanda uCouncillor Justin Majale.
Lilanga eliqakathekileyo sibilibabankomo ngoba uzakunanzelela ukuthi amanzi libengele lomuntu wonke ukuthi athole. Hathi amanzi kuphela kodwa amanzi ahlanzekileyo njalo amanzi atholakala ngokuphela. Yikho sekukhangeleleyo ukuthi ngakuthiwa abantu bathole amanzi ngendlela efaneleyo bethole amanzi ngendlela ahlanzekileyo ngoba vele kulilungelo labo lelo. Kodwa-ke ngawukhangela kakhulu ngapha edolobheni lakithi kusukele kunzinyana ngoba amanzi kafiki kuhle ngenxa yokuthi lanxa iGwanda ilamanzi amaningi kodwa kulokudoselana phakathi kwemuzi weGwanda esingathi i-municipality labezinwa ukuthi ngubani belomnini manzi omuzi weGwanda khona kodoselana kugcine kudala ingxabano ezenza ukuthi ekugcineni abantu bengasathola amanzi ngendlela eqondileyo. Yikho kungani kuyasikhubaza kakhulu.
Njenge-Council kuyini elikwenzayo ukuqeda udubo okhuluma ngalo udubo lokudoniselana phakathi kwenu lezino?
Ya, sikuzanye imizamo eminingi ukuthi kuxoxiswane kakhulu nabogada lezabanzi ukuthi i-Council izibhasobhela amanzi ngoba yelo mlandu vele ukuthi inike abantu amanzi nakusasa lanxa abantu bevuza kumele baqonde ekhansilini. Kodwa mina umbono wami ngibona kuqakathekile ukuthi uhulumende yena omkhulu esingathi i-central government ayenze isinqumo sokuthi hhayi zima qhubela laba abantu amanzi ngoba yikho kungadala okungaceda umsindo. Lokhu esikwenzayo kuzathatha isikhathi ngoba kwaba lesinqumo sasikauhulumende ukuthi amanzi asuswe emakhansilini ayekuzima. Ngokufanayo kumele uhulumende ayenze isinqumo ukuthi hhayi zima zisela amanzi lokubanini bawo.
Ngu-Councillor Justin Majale owedolobheni leGwanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. I-Council yakoBulawayo ithi siqalisile ukukhulumisana le emaphandleni aseduzane ledolobho eUmguza Rural District Council iphathiswa lugatsha lukahulumende olokubuswa kwezabelo ukuthi kuboniswane ukuthi idolobho lakoBulawayo lingathenga njani umhlabathi eliwudingayo kulindawo ukuze liqhayele. Intathu yezindaba ethu Nothando Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikansili ya Bulawayo ithi lanxa yake yazama ukukhulumisana leMguza ngomnyaka ka-2007 kwangaphumeleli. Ilethemba ukuthi okwakathesi impumela izabanhle njengoba izimisele ukuthenga lomhlabathi ngemali yakwamanye amazwe okuyiyo esisebenza hathi ngamadola kuleli ayengaselasi sindo ngo-2007. Ukungakhulumisani kwe-BCC leMguza Rural Council ngokuthengiswa komhlabathi oqaqele idolobho leli bese kuphazamisa ukukhula kwalo ngoba lomhlabathi bukhangelelwe ukuthi uzathengwa yikansili yakwaBulawayo ukuqhelisa idolobho. Idolobho lakwaBulawayo ligonjolozelwe yindawo yeUMguza Rural Council ngazonke kusukela eKensington nxa usiya eGwanda, eRaygate nxa usiya eNkayi, eMbundane nxa usiya ePlumtree kanye lalapho uphuma idolobho usiya enyama yendlovu. Umeya wedolobho uKansila Martin Moyo uthi kuqhakathekile ukuthi babe lesivumelwano leUMguza ngokuthengiswa komhlabathi ngoba kungenziwa kanjalo uBulawayo uzehluleka ukuqhela esevalelwe yiKansili yeUMguza. Uthi ngesikhathi iKansili yakoBulawayo idweba efisa ukukwenza iMaster Plan omanjinela babo babesebenzelana labe uMguza kuboniswana ukuthi umhlaba ungathengiselwa idolobho hathi abantu nje. Kodwa lesi sivumelwano sathabalala ngo-2007 ngenxa yemali yakuleli eyayingasathengi lutho. Wengeze esithi lokhu kungakhulumisani bese kubadidanisa ingqondo ukuthi pho kuthiwa idolobho lakoBulawayo liqhele lisiya ngapi nanku livele ligonjolozelwe yiUMguza kumacele wonke.
But kulezinye njalo indawo eziwuMguza okufanele ukuthi aluba zikhonapha kona singoBulawayo ukwenzela ukuthi indubo lezi zingazaba khona. For instance, kule emthunzini isephubula sawo nxa ufika khona wena kawuboni ukuthi usembuzi kodwa iya kusembuzi. We seem to be surrounded by uMguza Rural District Council. IDouglas Dam isembuzi, Kensington isembuzi.
Lanxa nje iMguza ibisizithengisela umhlabathi wayo ebantwini ibisenza lokhu kungela migwaqo amanzi kumbe amandla kagetsi. Unkosikazi Rita Sibanda oyisakhamuzi uthi udubo olukhona lapho ahlala khona emakhokhoba yikuminyana. Uthi kuyadingeka ukuthi kutholwe umhlabathi kwakhiwe izindlu abantu baphungulwe. Wengeze esithi kuqakathekile ukuthi amakhansili lawo mabili akhulumisane abe lesivumelwano kungakawonakali ngamandla.
Iproblem yakhona it's overcrowding and abantu babe nezinto zabo bahamba. So ngibona ukuthi izindlu leziyana zingenziwa abantu labana bese bephumulwa laphana bahamba lapha kuzanceda ngoba abazasala laphana ibaba bale ndawo enele.
Isakhamuzi umnumzana Kwanele Ncube uthi kuqakathekile ukuthi amakhansili la akhulumisane ngoba baningi abantu abamelele ukuthola izindlu koBulawayo. Uthi ngaphandle kwezindlu lesi sivumelwano silakho ukuletha imisebenzi ngoba lapho kulomhlabathi wokwakha kuba le misebenzi echiyeneyo edalwayo.
I-waiting list isinkulu njalo abantu izindlu bayazifuna njalo nje izanceda umkhonomi ngoba nxa kuvele kusakhiwa umkhono uyakhula kakhulu ngoba kuzabe kulezitina labo samende labantu labo builder bazaqhathana ama construction companies labantu bazathola indawo zokuhlala.
Ikhansili yakoBulawayo ithi ugatsha lokubuswa kwezabelo luzaphatheka kungcuqo lezi ukuze kube lesiqiniseko sokuphuma lesivumelwano esizaphathisa ukuthi uBulawayo aqhele. Ithi njalo ngenxa yokusilela komhlabathi kungaze kube lalesi sivumelwano izanciphisa umhlabathi ewunika labo abafuna ukwakha ukuze utholwe ngabantu abaningi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje uChris Gande weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli senhlanganiso ebona ngezemidlalo yenguqu eyezifa uXolani Gwesela. Njalo uqale ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi inhlanganiso le ibhekane lohlupho lokuswelakala kwemali njalo isithathelwa impahla.
Ye, liqiniso leyo, liqiniso kangangakwezimifihle limgqeke njengamadola embuzi lelo. Kanti inhlanganiso yezifa hlakhuluma ukuthi inhlanganiso yezifa yona iphila ngokuphiwa imali nguhulumente, iphinde ngokuphila ngokuphiwa imali amakhampani. Uyakwazi umungu weZimbabwe akula mali lapha eZimbabwe, amakhampani lawa athwele nzima. Uhulumende laye sakuhamba kuye sacela uncwedo, uhulumende laye uyakazama ukuthi kuncede ukhulumende asiyazi but okwamanje ukhulumende ke nelithi kusincede yiko kwenza ukuthi izinto zithathwe silabantu abaningi esile zikoledi zabo isikoledi zezasiyi-6 million sezazihlale ziku-4 million kathesi abantu laba bayabuya ngoba ngenxa yokuthi lathi sabe singabhadalanga bayabuya bathatha into zethu kodwa sithi thina ayisikho okumele kwenzakale ngoba into zezivalo ungazithathi ungazithengisa awutholi lutho so thina sithi umuntu wonke othi izifa ile sikoledi sami kabuye sihlale phansi sibonisane ukuthi lapho singathola okuyimadlana sibhadale ukuthatha izinto zezifa akuncedisi ngoba into ezithathwa lezi into zelizwe into ezithathwa lezi into zelizwe into ezincedayo ukuthi abafana bakhule enguqwini into ezincedayo ukuthi ibhola likhambelele phambili so akuncedi ukuthi izinto zithathwe into zelizwe
kuhamba njani ngemizamo yokuthi livuselele inhlelo ezingalilethela imali siyakhumbula ukubana umgcini sihlalo wezifa wake wathi yena kuzaba lenhlelo ezigoqela amaplazi lokunye okunjalo okwangathesi kuhamba njani kunhlelo ezinjalo
ye zinhlelo zalezo sifuna siphanjaniswa ikhono yokuthi sesizama ukuba le project kube abantu besikwele sefuna ukuthathela izinto sesizama ukuthi sibe le project le kube lodu kodwa sina sithi hayi kukhanya kuyalo ngaphambili sile nhlelo ezininginingi ezizikhangelelayo ukuthi lathi zisinike imali sisebenza gadalala ekuseni emilani ntambama ukuthi kube le nhlelo ezinye ezingasinika imali ukuthi inguqu yebhola iphumelele kodwa into eqakathekileyo gande yikuthi imali yebhola ungakhangela amazweni wonke ivela kuhulumende iphinde ivele emakhampanini yikho ukuthi ibhola liphumelele so sithi amakhampani wonke atsheneyo kumele abambane le zifa izifa izabanika lawo okunye labo sibathi ngama-marketing rights ngilathi basinika abalakho yikuthi into ihlelo yebhola iphumele kakhulu xa kungela uncedo lukahulumende ungela uncedo lwamakhampani hhayi hlelo sithele nzima kani
lo mnumzana Xolani Gwesela isikhulumeli senhlanganiso yenhlanganiso ebona ngemidlalo yenguqu ezifa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare okwamanje sengilichiya ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7.
Yekudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Namhlanje ngilomnumzana Bekithemba Nyathi ongomunye wamalunga eMDC Renewal angamachumi amabili lanye asexotshiwe edale lePhalamende. Ngiyakwamukela kuhlelo Nyathi.
Ngiyabonga Nko.
Ungathini ngokuxotsha kwenu edale lePhalamende?
Akithi mina kithi thina especially ebantwini abatsha abasakhulayo kufanele kusitshengise ukuthi 15 years esizisebenzileyo siqaliselele ukusebenza leli bandla sisesebancane code of form 4 silama 17, 18, 19 years iningi lethu. Kufanele kusitshengisele ukuthi for 15 years we wasted our time ngomuntu akade evelele eproject yezanu. Sizitshela siziqambela amanga sithi thina ngumuntu ofuna ukuthatha ilizwe so it's a bad day kodwa-ke kuqakathekile ngoba isifundo sokusitshengisile ukuthi hhayi into lezi ezinye kufuze singagijinyiswa nje ukuthi uthande umuntu but sikhoso sigqinise ukuthi umuntu lo umeleni yena
kodwa uthi yena ubaba uTswangirayi labanye bakhe lina beseliphumile phela kubandla lakhe selifome ibandla le-MDC Renewal
ikuthi nje abantu nxa ukhuluma abantu anje awoTswangirayi kathesi uphoselawe uzuza ukuthi really is it worth it ukuthi ngiphendule into etshiwo nguTswangirayi crew yakhe okokuqala ungayakuzana uphefule kuthiwa yi-gamatoks lezifudo but akula muntu oza kuthi yena umuntu we-gamatoks uphumile kuza umuntu wesifukudo ophumele kuzana i-MDC Renewal Team i-renewal sayifoselwa yibo kuqalisa iindaba zokuthi abantu bacisa ukuthi kuma kuthi hayi ake sikhangele nini uhlelo lwethu njengepati ukuthi maybe lona lokhu sisigijima sithi zanu yasihambanisa laphana ngenxa elathi kule ndawo lapho esingabe singayibambi khona kuhle bavele bablenda khona buthi laba ngama-renewalist so igama lokuthi renewal yibo abasipha lona and latholakala kese ligama elibaphopula even ebantwini because abantu babekuthakazelele ukuthi hayi nxa likhuluma into zokurenewa kuyinto enhle kakhulu so ukuthi kuthiwe kule phathi yafonywayo yabizwa ithiwa yi-MDC Renewal Team one ngamanga 2 is just being mischievous. And then number 3, uTsvangirai ka only part. UTsvangirai ngumuntu laye owayekhona ku process yokufonywa kweparty wasekhethwa ukukhutuko ukuthathungamele lo msebenzi. So uTsvangirai is not above the party. uTsvangirai kule National Council yahlalayo yamsuspenda labanye bathi bona abakangani. Kodwa lapho kwalandela inhlelo ezenziwayo ezilandela ezihambeka le-constitution ezokumbiza ku-hearing ukumseva ngama-charges ayethathwa ngawo wagcina esesiya expelwa epartini. So ngikhuluma nje uTsvangirai labo lavumomoyo labo makhuphe abantu who are not members of the MDC ngomthetho.
Njengosakhulayo Nyathi obusedale lephalamende siyazi bebekusekela kakhulu abanye abasakhulayo njalo bekhangelela kuwe, bathini nxa uhlangana labo kathesi?
Ku-generation yethu abaningi yibo bathi bona it's a lost cause. Sisebenzile for all this time, sanikela with our bodies. Sasifakile ukuthi whatever happens kubi ngoba kula bantwana abangamankazana abala bantwana abangaziyo ukuthi ngababobani. Kulabanye abale mkhuhlane namhlanje, they were raped nge-system that Morgan is serving namhlanje. Unfortunately, thina abanye bethu sinje sikhuluma nje sizilima permanently ngohlelo lokusebenzela yena le program. But abantu bayakubona ngikhona besitho namhlanje ukuthi kutho ukuthi into zonke lezenzakele thina singabantu sizijedise sihamba lo muntu uyasikhokhela. Kanti umuntu usikhokhela ekwazi yena ukuthi ulalapha sisakhona okungayisikho lapha esasikunakanela.
Limi njani elakusasa lakho Nyathi kudaba lomzabalazo?
Uyakwazi xa kuyukuthi bona abantu bebenakana ukuthi lokho kuzasephula umoya. Njengoba nongizwa nje, I'm very free, i-conscious yami iklear ngoba na ngi-one ngikwanisile ukuphuma ngiphila. Ama-deal esezenziwa nguTsvangirai lezanu labantu bakhe athi le possibility yokuthi ngikhuluma nje sokuthiwa lundoda sechiye imuli yakhe bese ku-dangerous ade sokusenzakala. So one, kuhle ngoba ngiphume ngiphila. Two, ngiphile 34 years ngekho eParliament but ngiphila ngisondla ifamily. So i-2 years ngiseParliament kazimangalisi. Number 3, lokhu sokungithe intshungutshu yokuthi hhayi sisebenzile but angaze ake siphunga ulasha linto le. Sesiyibonile lapho ebhende khona sokuqakadela ukuthi siyiqondise siye phambili. So nxa bona bebenangani ukuthi singenza lokhu sizabephula umoya bekhalale, hhayi bakhe phansi, we are misplaced. Kuhle bebekwazi ukuthi lapho sebesinike igunya lokuthi sesizasebenzela into esiyaziyo ukuthi yinto esiyidrayivayo, sesikwazi thina sikusa ngaphointo lokho. So ngithi it's game on, siyaphambili. Abantu beZimbabwe kuhle sebekwazi, abantu beZimbabwe lapho esihamba khona yiba abanye sebesitshele ukuthi hhayi into lezenziwe ukuthi uGrace azuze i-constituency eHarare East, zenziwe ukuthi uTsvangirai ahlale esendlini yezanu, zenziwe. Abantu sebekhuluma into eziningi, some of them babezespeculate, some of them are correct. Yeah, that is in here. What is that the city ama Americans keep ama sanctions go family Ramkabe and land. So clear with Tsvangirai not saving the MTC, Lotelo democratization. Who will say asset yes and not PF.
Oh Nabachela wapi amazi abasa kulayunyat.
Hayi, mina ngithanda ukutsho nje kubonke labo abantu abakhulayo ukuthi akulahlambele ngokufelwa. Lingazihluphi ngathi 21 people is nothing compared to 12 million people abafuna over 10 million US dollars ukuthi befide lo nyaka.
Hayi, siyabonga Nyathi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ah, thanks very much.
Beli lalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lo mnumzana Vegithemba Nyathi ongomunye wamalunga e-MDC Renewal angamachumi amabili lanye axotshwe edale lephalamende. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.
Ike isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.